Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 25 Mfumfu 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, namuhla lilanga elafakwa ngumanyano weSADC elokulimukisa umhlaba ngezijeziso ezetheswa inkokheli yebandla lezano PF ngesikhathi kulesithunywa se-United Nations elizweni ukuzohlola ukuthi lezi zijeziso zithinta njani uZulu mathupha.
Isizathu esiyiso esimqoka esithi thina kumele akhitshe kungoba aselimaza asehlukuluza umuntu makhaza eZimbabwe, abantu bayahawula ngenxa yama sanctions.
Kodwa abacubungula ezomnotho elizwe bathi ibandla lezano PF lichacha ngama sanctions ukuvala amaphutha alo okwehluleka ukuvuselela umnotho welizwe.
Kuzahlala ke kulijogwe ebantwini baseZimbabwe ngoba uhulumeni waseZimbabwe uzakusebenzisa ngendlela yakhe ukuthi hayi lingasoli thina selanilabo abafaka ama-sanction.
Umhlangano webandla lezano PF owenziwa kanye ngomnyaka owe-People's Conference uyaqala namuhla ngesikhathi umkhokheli webandla uMongameli Emmerson Mnangagwa esiwa emthethwandaba ngomunye umlandeli webandla othi wangena kulesi sikhundla ngokungekho emthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lilanga elafakwa ngumanyano weSADC elokulimukisa umhlaba ngezijeziso ezetheswa inkokheli yebandla lezano PF. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulesithunywa se-United Nations elizweni uzohlola ukuthi lezi zijeziso zithwalisa njani uZulu mathupha. Unkosikazi Alena Duan uselizweni lapho asehlangane leziphathamandla zikahulumende ezimbalwa esizwa ukuthi zithini ngezijeziso lezi. UDohan wanxuswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuza elizweni. Useke wanxuswa kwamanye amazwe abalisa eleSyria leVenezuela awetheswa izijeziso zenotho ngamazwe entshonalanga. UDohan wethule umbiko ngeviki edluleyo lenxusa abafuna ukuzomupha imbono yabo ngodaba lwezijeziso ukuthi bamlobele isicelo. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora ube nguye umkhokheli webandla eliphikisayo wakuqala ukukhuluma loDohan ngolwesihlanu. Sixoxele isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube saqala ngokumbuza ukuthi uMonzora ukhulumeni lesithunywa se-United Nations.
Isizathu esiyiso esimqoka esithi thina kumele akhitshe kungoba aselimaza asehlukuluza umuntu makhaza eZimbabwe, abantu bayahawula ngenxa yama sanctions, kanti labo okuyibo okumele ngabe aluswazi kibo bona sebephila ngawo ngoba ama sanctions ayenza ukuthi umsebenzi kahulumende ungahanjiswa ngendlela okumele uhanjiswe ngayo. Uhulumende uyabe segobisa izimali lazihambisa ngayo kwamanye amazwe engasavezi okunye akwenzayo ngebusiness zamanye amazwe ngoba esithi zindlela zokuthiwa yi-sanction busting. So ngalokho abantu abasakwazi ukuthi uhulumende umsebenzi wakhe uwenza njani. Ekwenzeni lokho ke sithola ukuthi kuyaba lokukhohlakala okukhulu, abantu sebethatha imali kahulumende sebezifakela ezikwameni, kukanti nxa kungela ama-sanctions izinto zonke zisaziwa, kubhalwa phansi konke ukuthi imali ihamba njani nxa sihambisa izinto phandle zathengiswa zilethe malini kuzalethe ukuthi abantwana beZimbabwe babe kwazi ukuthi kuhamba njani labo abalezandla ezinde ezifuna ukujontsha imali yabantu bangeneliso ngoba yonke into nje iyabisenzwa umcele kodwa kade sigoba into zihanjiswa ngendlela zobunyonyo abantu sebetshontsha bethembe konoku ukuthi bazafika ngokuthi babalekela lawo ma sanctions kodwa ke lokho asikwenzi nje mahlayana lizakhumbula kubana lo indlela esayilandela kusukela ngo 2008 lapho esasayina khona njengebandla iglobal political agreement lebandla lezano PF lebandla le MDC ayisagokhelwa ngobaba uWelshman Ncube uarticle 4 waleso sivumelwano ke nguye oyisicho sobala ukuthi hatch ama sanctions kaphume and ngalo mnyaka isivumelwano leso ese global political agreement safakwa ku constitution njengo constitutional amendment number 19 konke okwalandela nayo khonapho kwakuvunyelweni kwafaka ku constitution kukhangelelwa futhi njalo lokuthi udaba lama sanctions sesilugijimisa sonke njengamabandla wonke ezombusazwe eZimbabwe mhla ka 4 March 2009 ubaba owengu president we MDC wasichiyayo njalo esangu prime minister wa addressa i parliament esicho ukuthi ama sanctions kaphume ngo 2012 waphuma ke ubaba uTsvangirai waya emazweni afana labo Australia labo New Zealand esiyacela ukuthi ama sanctions kakhitshwe la kwamanye amazwe le America wafika nalo baba umgabe wayesakhokhela ilizwe babumba i committee eyayilabantu ababesuka kuma parties wonke eyayiphuma ihamba isiya kwamanye amazwe isiyacela ukuthi ama sanctions kaphume njalo sikwazi ubaba uTsvangirai wabhala incwadi ebhalela u David Cameron owe UK la European Union ukuthi kukhitshwe ama sanctions yikho okwenza ukuthi kukhitshwe abantu abanengi kwacela sokusele nje imuli kamgabe labanye abalutshwana kuCongress yethu ke eka 2014 sayenza iresolution yokuthi ama sanctions akawakhitshwe njengebandla sesinanzelele khona ukuthi alimaza abantu mahlayana njalo asesiba yisiviko asesiba indlela yokucatsha ngomuno yalabo ababusayo so thina njengebandla le MDCT sithi hatshi ama sanctions kakhitshwe siyakwazi ukuthi kukhona okunengi okumele sikulungisise khonoko kwakuwasukumisele lawo ma sanctions yebo kasikukhangelisisenini kasikusebenzeni njengabantwana beZimbabwe
yena umkhokheli webandla aze ahlangane laso isithunywa lesi bekuvele kulungiselelwe phambilini na kumbe laye ucelile ufake isicelo njengalokho esizwa kuthiwa abanye bakwenzile
umhlangano awucelayo njalo umongameli wazilungiselela ngokugcweleyo ngokubhala iphepha eliyilo elalile izinto ezimunyethwe libandla lethu imayilana lendaba yama sanctions lawa okuyikho abaxoxa ngakho kabanzi bahlala isikhathi sibili eside bekulezo ngxoxo ngoba sasizilungiselele
umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDCT ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekubulawayo lokhu sikudabalunye umongameli Emerson Mnangagwa ngomnyaka ka-2018 watshela izinduna emhlanganweni ukuthi uZulu weZimbabwe kumele achiyane lomkhuba wokusola izijeziso zenotho ngoba ilizwe lilakho ukuthuthuka kungelani lezijeziso lezi ukuhlaziya udaba lwezijeziso lezi sixoxe lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Walter Sununguli Mbongolwane
ama-sanctions la akhulunywa ngawo kumbe ngawo kuyivalela abakhokheli ukuthi bengayi kwamanye amazwe kumbe ukuthi uhulumeni engakhona ukuthi angene kwizivumelwano kumbeni uhulumeni engatholi imali esuka kwalaba abaphatha ezemali lwenza laba ababusayo babe nesizathu sokuthi babuse ngendlela abafuna ngayo engalandelwa intando yabantu ngoba bathembe ukuthi bazothi hayi sehluleka ngoba sihlulwa yilama sanctions ama sanctions la khona yiwa asenza sehluleke ukuthi senze ezinye izinto kwenze ukuthi umphakathi usizakale ye ngokubona kwami ke kusho ukuthi nxa kulokukhona lokuthiwa kulama sanctions kuzahlala ke kulijogwe ebantwini baseZimbabwe ngoba uhulumeni waseZimbabwe uzakusebenzisa ngendlela yakhe ukuthi hayi lingasoli thina selani laba abafaka ama sanctions so ye kulomthelela ukuthi kuthiwe iZimbabwe ilama sanctions kwenza ukuthi ababusayo baphunyuke nje babuse ngendlela abafisa ngayo ngoba bevika ngalawo ma-sanctions.
Nasokuze kube losuku lolu oluthiwa i-anti-sanctions day. Ngokubona kwakho usuku lolu lungaluphathisa yini ukuthi udaba lwama-sanctions lulungisiwe?
I-anti-sanctions day sokulilanga elibekwe ngababusayo ohulumeni waseZimbabwe ukwenzela ukuthi bahlale bekhumbuza abantu ukuthi hayi lokho esikwenzayo sikwenza izandla zethu ziboshiwe asikhona ukuthi senze ngendlela elifisa ngayo. Bayenzela lokhu kwenza ukuthi kwezopolitiki nxa kucubungulwa ezopolitiki singabakhangeli ukuthi bayehluleka lanxa izinto eziningi bevele bezehlulekela yonke into nje isizasuka kusolwe lawo ma-sanctions njalo bakuninda kulaba abaphikisayo abamaqembu aphikisayo ukuthi lina yini elisekelana lala abantu abasifakela ama-sanctions ngakho i-sanctions day leyo isiyilanga lokuthi bakhulume ezombusazwe bakhulume ukuthi labo abaphikisana labo uhulumeni yibo abale umlandu lo ukuthi ba-stopela ama-sanctions ngoba yibo abalethayo.
Siyabona ukubana elizweni kulo mama obuye ukuzokhangela udaba lona lolu lwama-sanctions we-United Nations njalo bese kusiba lelanga leli ele-anti-sanctions day, ubona ngani uhulumende yindlela akuhlela ngayo yini ukuthi kwenzakale isikhathi sinye?
Lo mama we-United Nations ofikile kwele Zimbabwe siyazi ukuthi i-United Nations layo bayayisola abahulumeni ukuthi iyehluleka ukuthi njengomhlangano efanele ukuthi ibone ukuthi wonke amazwe aphathwa ngendlela efanayo i-United Nations iyehluleka ukuthi ivikele abantwana baseZimbabwe abayithiswa lezo izinto zama-sanctions. So ukufika kwakhe kuqondane nelanga lelo le-anti-sanctions kungabe abantu beZimbabwe laba ababusayo bangabe bekwenze ngabomo besenzela ukuthi lo se-United Nations nxa esuka ahambe ayokhuluma kwabanye bakhe kwi-United Nations ukuthi izindaba ezizwe ezimqoka ebantwini baseZimbabwe ile ndaba yama-sanctions. Ye kungaphathisa ukuthi indaba yama-sanctions ifike ezingeni lokuthi bangayikhuluma la kwi-United Nations. Kodwa siyazi-ke ukuthi i-United Nations yona inhlangano esibonise ukuthi ikakhulu iyehluleka ukuthi thinte amazwe njengabobhrithani nabomelika ukuthi basebenze phakathi kwe-United Nations.
Umnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Webandla lezano PF owenziwa kanye ngomnyaka uPeople's Conference uyaqala namuhla ngesikhathi umkhokheli webandla esiwa emthethwandaba ngomunye umlandeli webandla othi wangena kulesi sikhundla ngokungekho emthethweni. Umhlangano lo uzenziwa edolobheni leBindura lanxa inhlelo ezimbalwa zizenzelwa inkundleni zokuxhumana ebulenjini ngenxa yobhubhane lweCOVID-19. Umnumzana Saibeth Musengezi wasa umnangagwa emthethwandaba esithi umhlangano owamkhethayo ukuthi abe ngumkhokheli webandla lezano PF wahlelwa ngokungekho emthethweni, ngokunjalo kumele kwenziwe umhlangano ozakhetha kutsha umkhokheli webandla. Umsengezi utshele umsakazo we-SABC Izolo ukuthi uthola usekelo olunenge kakhulu ngodaba lolu oluvela kumalunga ebandla lezano PF okubalisa amalunga edale le-Politburo abamncomayo ngenyathelo alithathayo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuthi abangamachumi amabili lasithupha 26 babanjwa igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi kulabantu abazinkulungwane ezedlula ezine 4,872 abahlatshwe ijekiseni yakuqala eye-COVID-19 kuthi abahlatshwe eyesibili labo bedlula inkulungwane ezine 4,615. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz shortwave. Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lilodaba oluthi sokulomkhosi ohlatshwa ngabezamabhizimusi ukuthi umphathintambo wezenotho umnumzana Mthuli Ncube kumele avumele ukusetshenziswa kwedola leMelika ukuze umnotho welizwe ungaqhubeki ulokhu usiya nganxele. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kuqhamuke udlakela isikolo semsitheli obulawayo ngolwesihlanu ngemva kokuba amaqembu abasakhulayo edibene kulesi sikolo kwatshayana ngenduku amatshe lezibhakela kwaze kwadilizwa umduli wesikolo. Leli phephandaba lithi abantwana laba ngabadabuka emalokitshini athi Mpophoma, iminyela lemabuthweni. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sagbonane Studio 7 minjani? Hawu, siyavuka ngempela alikho elikho. Hayi, sibongela nje indabeni enisiphakela zona nje impela ezingena gobho. Ningazithola zinjalo nezilisa njengoba zinjalo. Hayi, mina ngingozapho impela nje angifuna ukukhuluma amanga. Angikaze ngangena kwelinye ibandla, bendibele ngiyihlalele. So ngiyacela kolusha uzwa le audio. Ngiyanicela ulusha, hayi buyani kuzapho. Ningabi niloko nje nizishayisa amakhanda noshona le nale entweni ezingasozanisiza ngalutho. Nisetshenziswe njengamafosholo. Uma isiphelile yalahlwa. Nabafowethu enilahlekileyo, hayi kuyani ekhaya, anixoshwanga. Ngiyanicela impela ngithobela la iBrown Fish. Wozani kuzapho, sinilindile endaweni khona la ungasoze uxatshaniswe ngumuntu. Uzohlala lapho umele uhlale khona kuphela, kube kuphela. Yabona.
Hello, sanibonani kuStudio 7. Ya, ndikhuluma noJikinya lapha ePlumpton. Ngiyazi ngempela abantu yikho uzokuthwaka sibone ngaso linye, njalo ngeke siye nganxanye ezingemanzi. Imthwakazi into eyilelwayo, ilela into ekhanyayo. Uyawuzwa abantu bethi unkomo izaphu yayingabandlululi. Yebo, unkomo izaphu yayingabandlululi ngoba izigigaba lezi ezenziwa ngomgaqo wo-1980 zazingakabikho. Unkomo so wayesaphethe ngale ngaboma 60 something kusiya kuboma 79 kugcina khona pha. Ngapha sokuphatha umgaba ahle baqala ubandlululi. So unkomo kazange abandlulule muntu, sibi lapho liqinisile. Kodwa umqondisi kabandlululi, thina siyakhalaza ukuthi lathi asike senziwa abantu. Abantu bethu labo bathola imisebenzi ngokwendawo yakubo. Amamisi lawo afundise ngokwendawo yakubo ukuze abantwana, ikakhulukazi masibheke abantwana beprimary, umfundi ufundiswe ngotisha oyi-1 ama-subject akhe onke. So ma sekufika umnjalo umntwana uzwisisa ulimi lwakhe mayezaluchasiselwa noma isikhiwo asichasisele ngesiNdebele, uyazwisisa. Manje labo bhululu bethu balesitshoneni, hhayi asitsho ukuthi siyabazonda sile, kodwa-ke mbona ngani lokusifelisa sebengasifelisa besenzela ukuthi amaNdebele ukuthi ayafela bese bethola-ke wona imisebenzi. Abantu abakebezwisisa ukuthi umqondisi uthini. Umqondisi ukhuluma sibili into ekhanya. Umagalela amafasibani akazama ukutshintsha ukukhuluma kwakhe ngoba iy'nkulumo zakhe zimbi. Ebofunda kuJoseph Chuma, yabona uJoseph Chuma uyakhanya izanu uyayisapota, kodwa uyakhanya ukuthi akakhohlwanga ukuthi ungumuntu wangaphi esintwini. Noma ekhuluma uyamuzwa ukuthi hhayi kali labantu banga. Manje umagalela amafasibani ake ubonga udiliza nje diliza, asazi ukuthi uyozala nkomoni, kodwa kuthiwa ayihlabi ngakumisa magalela kwasibanda. Ungaba la magama omlomo kodwa ngokwezenzo hayi ngekulunge kumqondisi. Umqondisi wenza into ekhanya, ebona ngishona ingane encane, but bakithi zamani ukusapota umqondisi simvotele ngempela. Hayi, akuliwa labantu bale ukuthi mbe sekungaze kuthi hayi sizama ukulungisa lathi ngapho kwakithi ngapho. Yabo,
sanibonani basakazi beStudio 7,
labalaleli bonke abeStudio 7 abathandekayo.
Igama ngi-Glenn Moore wakho Moyo, bengicela lengincedise kakhulu. bakithi abathandekayo nyadinga ubaba kanye imazi ubaba lo engimdingayo sengisizwa kuphela ngamahungahunga ukuthi uthiwa ngu-Ops Moyo owaye driver imota zakondolwane ngiyacela kakhulu u-Ops Moyo abamaziyo bengathatha inamba yami ethi +26 7 07 abangu-3 9 6 2 6 0 abamaziyo ngisendaweni yaseBotswana kathesi lapha emina engatholakalela khona ngatholakalela endaweni yakondolwane sikhathi ngizalwa kumbe lapho kwahlangana khona umama lobaba lami ngize ngitholakale lapho wayekhona Ops lapho sikhathi kuhlangana lomama kokondolwane so maye ngikuthi la uyayizwa le voice record layo Ops ngiyamcela ukuthi ngiyamdinga ubaba ukuba mazi ngiyamdinga u-Ops Moyo endaweni zakumatiwa azakusiya kubokhami khona ngalo ikho lapho engalaezela khona ukuthi uhlala khona ngicela abamaziyo bakithi bangithinte kulezi nombolo engizikhulumileyo
salibonani balandeli bakastudio 7 ngibingelele bonke abasakazi okhulumayo ngupilot Ndlovu ngise-Victoria Falls ngiyabezwa amajaha ngiyabezwa amaqhegu ngiyabezwa izalukazi ngiyabezwa bonke abakhulumayo ngobuhlungu belizwe leZimbabwe kodwa mina ngizaqhubeka ngilokhu ngikhuluma ngombono wami munye ukuthi ma uphuma wangena ihlathi usiyazingela uvuse ibhalabhala uthi uphathe ogijimisa ibhalabhala usulibone ukuthi selidiniwe kungikhona suthiyana lalo usubone impala suqalisa kutsha kugijimisana le mpala kuzayenza ukuthi ubuyele ekhaya ungaphathanga lutho engikuchazayo nangu sile minyaka eminingi silwisana leZANU PF sifuna ukuyikhipha iZANU PF iZANU PF masiyikhangele sekuseduze ukuthi iphume embusweni ngoba labo bazikhangele bona bodwa ukuthi abasafanelanga ukuba laphana yikuthola ukuthi lokudlephana labo sebedlephana phakathi sithi siphakathi kwaleyo ndaba sesitshintsha i-agenda yethu sesiqala ukulwisana futhi lokuthi asisafuni ukubuswa ngamashona kuzasenza ukuthi singayindawo kuzasenza ukuthi sihlale sidubeka ngoba abantu kathesi as I speak njengokukhuluma kwamanje sebehlukene phakathi bakhona abantu abasafuni ukubuswa ngamashona kanti bakhona abalokhu besalwisana leZANU PF mina ngibona ngani igcikwane elikhulu elizweni lakithi esimele silwisane lalo elikhulu yiZANU PF kuqala okuningi siza kubona ngemva kokuba iZANU PF isiphumile now masisilwa leZANU PF kuthiwa isitha sesitha sethu sibambana laso sibe ngumngane wethu silwisane laso besitha sethu sibambene sindawonye bese sisiya kulwa lesitha sethu sesinqobe isitha esikhulu yikho ukuhlakanipha engikubona kwanele abantu bakudini asiqaleni silwe lebandla leZANU PF singenise umuntu esimbonayo ukuthi nguye olamandla ukhipha iZANU PF uma iZANU PF isiphumile kungikhona sizakhangela indlela azabe ephatha ngayo
salibonani lonke bantu bakithi kustudio 7 balaleli bakastudio 7 linjani bantu bakithi okhuluma uprosper wasekezi uprosper Ndlovu makawule kompamanzi hhayi ngithikami ngengiphosa amazwi nje phezu kwalezinyuz esiyabe sizibala lapha kumadeli sana kumakhroniki siyabona abantu baseguanda kungathi busela babuya phambili uhulumende sisizamele ukumbikela sikwazi ama-meseji awafiki yini kodwa-ke siyalimala sibili bantu bakastudio 7 cela lidlulisele umlayezo mpela uhulumende awuzwe zonke indawo sokunobusela buphezulu kakhulu siyachaya sisiyadila imfuyo yethu etshontshiweyo uchaya ukuthi ungayithathi kathi isigqibo se-9 years lesi sasibekelo bani na singabe sigaba sethu under chief malaba singabantu bokufuya asisakwazi uyophephela kumanje
sanibonani basakazi bethu westudio 7 lonke themba liyaphila undawana zonke elikhona nani balaleli westudio 7 siyalithanda lonke mina bengifuna ukukhuluma ngodaba lwe-property yezipra eyathathwa yiZANU ayithathwanga i-government iyathathwa yiZANU so esikucelayo ukuthi ma kuyukuthi njengoba umnangagwa ebhizi ekhuluma esithi yena ufuna ukulungisa udaba lwe-ground engaka alungise udaba lokuground besicela ukuthi simbone iqiniso nokuthembeka kwakhe ngokubisela iproperty yezipra ngoba izipra iproperty le wawungabaphanga lalingabaphanga lina bantu bezano kodwa kwakungamandla babe kuthengile lokho so besicela ukuthi ukuze silikhonwe ukuthi lingalilungisa udaba lokuground liqale libisele into ekhona imphefumulo yabantu yachitheka vele angeke savuyela ngoba lithuthi lizalungisa udaba lokuground kodwa sicela liqale kuzapho phela libisele iproperty yabo sebegugile behlupheka behawula abanye abakini khona ngapho bayahola izimali zokuba ngamaovet abangaphe bathebhelele ndikabathole niks kukanti yona lani iproperty amaplazi wabo kade ezobasiza lazo zonke izindlela abathathela zona yonke nje lamakhampani kade yabasiza ukuze baphumelele labo labantu ababo namhlanje bafe bengabayanga bafe bengalalutho ngenxa yenu ukuthi lithethe into zabo lehluleka lokubaholisa ubana balilwe lilizwe lenu so maku ukuthi iZimbabwe iserious kangaka ngeground kayiqale ngokubisela iproperty yezapho kababisele iproperty yezapho lama sebeshoni laba abaningi abezapho abantu ababo bazosala labo bencinisa khona phana ngoba ngamandla aboyise mawu serious mina ngakwa le government yakho ngokutsho kwakho ngeground qala ngokubambekayo qala ngokukhona sikubonthi ngempela ngempela hayi usufuna sibili ukuzimisela ukulungisa le ndaba kungenjalo asingeke siwathatha mangakho ngoba lale iground is now more than 40 years yenzeka kodwa mase kufika ama elections uba ngumuntu okhathazeka kakhulu ngayo ugijima lapha nalapha usenzela ukudinga ama votes
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge WhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318 ukwezemelika Inani labathelelwa igciwane le-coronavirus kwele Melika liya lisehla ngesilinganiso esilichumi ekhulwini 13%. Lanxa ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 belokhu bebanengi. Kubikwa kusifa abantu abayinkulungwane eyodwa lamakhulu ayisikhombisa 1,700 ngelanga. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umkhankaso wokuhlaba abantwana abaphansi kweminyaka elithumi lanye 11 abafika izigidi ezingamachumi amabili lasithoba munwembili 28 million elizweni jikelele. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mkhululi Ndabambi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Thina ngapha i-corona iyachaya sibili njengendawo zonke. Lakhathi sisibili lokhu ikhona ama cases they're up and down got their up. Okwama mask thina bakulisa ukuthi vele asiyonto vele esimangalisayo lento abantu abayidinga endaweni ezivela abantu vele bazivele be ama shows ama bar ama restaurant qalisa laphana kwakungani abantu bethukile baqala bevala sibili oweta baphelelwa imisebenzi kodwa phela kuhlalanga vele sekwavulwa vele yakuzange ukuthi kwavalwa singathi kwavalwa khonaphana phela kuqalisa otherwise izinto vele
sizwe kuthiwa sokule omunye umkhakha we-coronavirus e-United Kingdom ngokubona kwakho ubona ungani singagcina yini sibuyela kusimo esasikhona kunyanga ezedluleyo ngenxa yemikhakha tuchayo coronavirus abathi ngama variants
ama variant lawa azahlupa ngoba khanya futhi sekulabo delta labo banibani asemanengi kuleni documentary i-German documentary eyakhutshwa kudala yathi yona umkhuhlane lo we corona uzahlasela for at least 3 years uma ama variant la elokhu esiza njengoba nesilokhu esiwabona isikhathi sakhona ngiyabona sibili ukubana kuzakhathi eside ukuze umkhuhlane lo uphele especially if it keeps mutating khanya labo into zabo abasela mashuwa kodwa khanya balokho bemonitor bakulali virus thina uqala laphana sasile lowest vaccination rate kodwa khathesi I think ngikhangele lapha kuthiwa fully vaccinated percentage as of day 49.4% at least one dose 53.1% and if fully vaccinated you're only 44%
umnumzana Mkhululi Ndabambi sizalane seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje Namuhla lilanga elafakwa ngumanyano weSADC elokulimukisa umhlaba ngezijeziso ezetheswa inkokheli yebandla lezanu PF ngesikhathi kulesithunywa seUnited Nations elizweni. Kodwa abacubungula ezonotho bathi ibandla lezanu PF licatsha ngama-sanctions ukuvala amaphutha alo okwehluleka ukuvuselela umnotho welizwe. Umhlangano webandla lezanu PF owenziwa kanye ngomnyaka i-conference uyaqala lamhlanje edolobheni leBindura. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.